esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiwe singathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke iyabathi stage 1 be phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo nxa sokuku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako mbe singathi abakho engozini yokugula kangako so yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbe luluhlu oluzalandela lwanqa kutheke lo muthi wafika ngoba sikhangela ukuthi ufike i200,000 ongang ukuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku-2% abantu i-population yeZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi i-population yeZimbabwe roughly iku-10 million so nxa kuthe wafika i-200,000 ngaphinda siyi-divider futhi ngo-2 so ngumuthi esikhangela ukuzahlaba i-1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe
nje ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama-vaccines amalutshwana
khonoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi-200,000 doses okukhangela ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu-100,000 nxa kuwukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili khonokuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwane lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwane abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini so kokungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelele lo bhubhane lwe-COVID-19 sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingquphungo eziphezulu suke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwathi bona basilile kulo muthi kodwa ke wonke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umuthi lo hayi kawuvulala uyasilisa sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeutshwathika ngobuningi bawo.